lelo limqotho liqinisa labadala nga kukhulunywa ukuthi uhulumende wephula amalungelo oluntu ngoba kusungulwa i-Citizens Coalition for Change awuphelanga inyanga ezintathu sase sabona ekhwekhwe kubulawa ilunga le-Citizens Coalition for Change. Njalo into ekhona ezweni ikuthi abantu bethuselwa emaphandleni, i-Citizens Coalition for Change iyaliswa ukuthi ihlangane amalungayo ayaliswa sonke isikhathi. Into abayivumayo amapholisa ukubana nxa kulomhlangano owamalunga right ngathi ama-champions awe-Citizens Coalition for Change yikho lapha abavuma khona, kodwa ukuthi inkokheli ze-Citizens Coalition for Change zibonakale zixoxisana lomphakathi amapholisa ayala, lokho mbona ngani yikwephula amalungelo oluntu. Njalo enye into ekhona, sibona uhulumende kaMnangagwa esala le-voters roll. Siyazi thina ukuthi abantu bathatha ezindaweni ezikhatshana njengeChipinge, njengeChimanimani, abanye sibone bavele eMwenezi besuswa kulezo zindawo bezorejistwa kobulawayo.
Abezanu-PF Chiroza bayakulandula lokho bathi phansi kombuso kaMnangagwa amalungelo oluntu ayahlonitshwa njalo ayananzwa ngemfanelo.
IZANU-PF vele yaziwa ngokuqamba amanga. IZANU-PF libandla elilodlakela. IZANU-PF ngakhipha udlakela akusela lutho. IZANU-PF libandla engathi yisiphamaso. Into ekhona yikuthi IZANU-PF iphathethwa IZANU-PF kudala yadilika. Into esikhona ngamabutho eZimbabwe asesebenzisa ubuso beZANU-PF ukuthi benze lokho abakufunayo. Ngathi iZimbabwe Electoral Commission ibona ikhokhelwa ngabo Sligwane. Osligwane abantu ababe ku-military intelligence. Khangela abanye like omama okhokhela iZEC, abantu vele abalobungani lobuhlobo kakhulu le ZANU-PF, omangwana bonke labana.